limqoka le libekwa ngoGeorge Charamba ukuthi indaba le ye resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babengalokuzanga kuhle, kwakungabonwanga kuhle ye ukuthi akulama, babefuna i-oil ye-Iraq. Le Libya babefuna futhi i-oil ye-Libya lana amamenemene lana, ayefuna i-oil ye-Libya. So ungakhangela khonapha kade sinqabe funa ukugenqula noma ngophu uhulumende, khonoko kuyi-resolution khonoko kuyabe kuyilokuzeni kwakhona bayakusebenzisa begenqula bele njongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile. Hey, wathi nosayithi wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga bafuna ukuthi bazenze. Ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagakela ukwenza kwabo. Ngesikhathi sedlule sombhuqazi wabethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazisenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo, umhlaba ubanjwe yibo, kuphela yikho abakugakeleyo kuphela.
Bakhona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe engagcina la engena emanyaleni ngodaba lwe-Gugurawund ku-United Nations.
Hayi cha, akunjalo. Udaba lwe-Gugurawund lolu asodaba olufihlwayo, ludaba oluzaziwa olusegcekeni. Yikho uhulumende weZimbabwe kade sesithi akukhuliniswane ngalo, yikho kade sekulungiselelwa kusenziwa imisebenzi eminye abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincedisana lezi yinhlanganiso ezibancedisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo. Akusonto ifihlwayo le. Kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje, kanti bonabo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babengaphi ngesikhathi sombhuqazwe? Babethuleleni babengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe? Bonabo abakhona ngale abayibasebekhaya ukuthi bathi iZimbabwe ngayesabela khonoko, bonabo phela amakhiwa ama-America labo-Britain yobamele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko. Kodwa ke ngaleso sikhathi hayi, into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawusezandleni zabo, ilendi yayisezandleni zabo. Kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasa ukuzisola ukuthi hayi ngalwana sikhangele lokhu, hayi kwase kwedlule lokhwana. Kodwa lokhu sokuqondana labantu beZimbabwe kwe-United Nations lokho into eyadlula emele amaZimbabweans befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule baye phambili ngoba into leyi imele ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane lezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili. Akula nto emele ingakhangela, konke kumele kulungiswe kuhle. Ngikoda kulungiswa amaZimbabweans, aso issue ye-United Nations le yini issue yamaZimbabweans, ukuthi amaZimbabweans wakuzwisisa ukuthi kwawonakala.